sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
If you are transferring a thousand
kuko konke okuthumeza ngomakhale kukhini kumbe ebulenjini beinternet kumele ubhadale i 2 cents idollar linye ngalinye. Nxa uthumeza i $1,000 kumele ubhadale $20. Ngakho
kulesizalwane seZimbabwe esithi uhulumende kesule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhale kukhini lobulembu beinternet ngoba lumthelo wephula isisekelo sombuso.
Isehlakalo lesi sithe kwenzakala ezesa sisitshengisela ukuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobugwelegwele. Njalo ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abeze politiki.
Ngobotshwa iziphathamandla ezimbili zenkampani kagetsi eye Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company zetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wenkohlakalo. Ukunhlelo zethu lapho isicubungula kusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende namhlanje sikhangela ugatsha olubona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lesizalwane seZimbabwe esesinike uhulumende amaviki amabili ukuthi esule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhale khukhwini lobulembo beinternet. Sisithi umthelo lo wephula isisekelo sombuso welizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Arnold Mutsondi, usomabhizimusi weHarare, usecele amagqwetha akhe ukuthi anike uhulumende isikhatshana lesi ukuthi esule umthetho obizwa ngokuthi yi-Intermediated Money Transfer Tax owethulwe ngomvulo umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali. Uncube ukhuphule umthelo lo osuke ku 5 cents nxa uthumeza imali kungelani ukuthi yimalini waya ku 2 cents idola linye ngalinye. Igqwetha likaMthondi umnumzana Alex Majachani uthi okwenziwe nguhulumende kwephule isisekelo sombuso welizwe ngoba kumele uhulumende anike uZulu isikhathi sokukhuphula umthelo we-tax.
Whatever transaction you make, you are charged 2 cents per dollar. So you would imagine if you are transferring a thousand, it would mean that you are paying $20. Just to make that transaction.
Kukho konke okuthumeza ngomakhale kukhini kumbe ebulenjini be-internet kumele ubhadale i 2 cents idola linye ngalinye. Nxa uthumeza i $1,000 kumele ubhadale $20. Ngakho ke uMthondi uthi lokhu akukho emthethweni.
So our client is challenging the legal validity of those changes to the legislation to say those changes are not constitutional.
Uthi abantu bethuswe kakhulu ngumthelo lo wasungulwa ngomnyaka ka-2003.
Our demand or our client's demand is that the tax must be reversed.
Umthondi uthi kakwesulwe umthelo lo ngoba wethusa abantu okumangalisayo njalo kawukho emthethweni. Uthi uhulumende ulakho njalo ukuthi anike uZulu isikhathi esithize engakethuli umthelo lo owethusa okumangalisayo.
The reason why I'm saying it's unconstitutional is that it induces a sense of shock.
Kukhanya bebaningi abantu abasekela okwenziwe nguMthondi. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association.
Uhulumende ufuna ukusibulala ngokusithelisa. Siyathela esithi invalid tax, sithela futhi nasi transaction oyena okhangela futhi thina manje abantu abasebenzayo. Yithi esithengisa kakhulu sisebenzisa yona i-cocash leyo ngoba kufela cash phela. So futhi khona nxa ngithengisa item ama-receipt, kumele ngibhadale 2 cents, elidala futhi 2 cents, sure, ngizabasala sengilani xa ngisiyathengela umntwana isinto esitolo ngifike futhi ngithekswe futhi abathule ngizothatha sengilani ngibona ngani ukhulume enzelo usethusile and into ayenzayo asonto enhle ngoba esizibuza khona athi imali leyo vele ufuna ukuyisa ngapha i-texas ukuthi yela abantu izimoto yini ama-MPs lawa ministers athi sona sasibone ukuthi ufuna ukuyisebenzisana yini ukhulume enzelo abantu khona nakabuyele achiye vele nje kade sisebenza ngibona ngani usethuse kakhulu uzulu uphele nzima abantu bayakhaya la enjoveni lapho ukuthi athi kathi sokutheni sesibulawa ngomthelo kangaka
undiweni uthi loba uhulumende elelungelo lokukhuphula umthelo we-tax abantu labo bayanelisa ukuthi bengavumi imithelo ebabisela muva
ulelungelo lokuthi akhuphule umthelo lathi lelungelo njengezizibhabhe ukuthi khona sihlonitshwe siphathe indlela ehloniphekayo lathi le-right human dignity akusho uhulumende ngoba silelungelo lokuthi asithelise kumele asithelise ukuthi asibulale bile ukuthi sibulala lokhu and angikholwa ukuthi uhulumende ulelungelo lokuthi asibulale njengabantu bezimbabwe kumele nabe nama-limitations ukuthi lapha sisande kakhulu lokhu okwenzayo lokhu akusento enhle kuyabulala abantu abantu babulawa izi-stress and ngiyakuthi kadike ukuthi khona iviki siyaphela abantu babegcele izindlela bulawa izi-stress le mkhuhlane sivuke ngenxa kuthusa into elayenzakele
kodwa ke umnumzana Belief Gawule webandla lezanu PF uthi kumele uZulu anike uncube labanye bakhe ithuba lokuthuthukisa umnotho loba nje kukhuphuka umthelo we-tax.
Minister of Finance asimnikeni support, simnikeni usekelo aludingayo ekutheni yethule ama-monetary policies akhe ezicacileyo sizisekele thina. Siyiphi into eyabuye izibuyela nje kungela mthelo.
Uphinde wathi kakhahlanyezwa ngokwenziwe nguhulumende.
Mina mboni ukuthi ngasizwisa ubuhlungu njengama kunzisa ubuhlungu ngoba ngisakhangelela ukuthi inhlelo ezinjengalezi kazenziwe i-government izuza imali yayo ku-tax i-tax yena leyo yonke indlela ezijiyeneyo ukuthi abantu bamele bethele ngokunjalo kumele imali yakho isetshenziswe kuhle ingathi nayisijeliwe ibisitshontshwe zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loncube. Ngimele i-Studio 7 ise-Washington DC ngingu-Kip Stube.
Kulezi phathamandla ezimbili zenkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ezibotshiwe namhlanje emadabukabusa zisetheswa umlando wokuphatheka okwenzakala phakathi kwale inkampani laya kwele India. Okunenga lolu daba asikuzweni ngoGibson Bebe.
Ababili laba balethela umnumzana Julian Chinembiri, umqondisi weZETDC, lonkosikazi Thoko Dliwayo, ongumqondisi wezemali kule nkampani. Usekomishini wamapolisa uSenior Assistant Commission Terry Charamba walile ukukhuluma ngokuboshwa kwababili laba esithi intatheli izindaba kazikhulume nomnumzana Ponyathi, yena-ke ovumile ukuthi ngempela ababili laba baboshiwe namhlanje emadabukakusa. Elinye lamapolisa elicubungula lolu daba kodwa elingathandanga ukuqanjwa ngegama lithi babuzisiswa ngokuphathwa kwezigidi ezingamashumi amathathu lanhlanu zamadola eyayimele isebenze ukuthenga ama-transformer kagetsi kwenye inkampani elotshwe emabhukwini ngegama lokuthi PME. Leli polisa liqhubekele sithi okunye okuhlolisiswa yibo yikuthi kubonakele ukuthi kwalandelwa indlela eziyizo na ezethenda ekuphumeni kwemvumo kwinkampani eyayimele ithenge lawo ma-transformer iwathengela i-ZETDC. Inkampani kagetsi ikhangelane nenhlupho zokulungisisa izitishi zayo ukuthi iqhube umsebenzi wayo ngokugcweleyo okwenza ezinye indawo elizweni ziswele lawo magetsi. Okukhuthazwa uZulu ukuthi izisebenza leyo nkampani zidume ngokutshontsha imali efanele ibe izasetshenziswa ekuthuthukiseni leyo nkampani ukuze yenelise ukuqhuba kahle umsebenzi wayo. Umnumzana Richard Mahomva uthele linathele lokubopha abephula umthetho kumakampani kahulumende liqakathekile njengoba kusambele kubonakale ukuthi uhulumende uqinisile na ukuqeda lolu dubo lwenkohlakalo.
Isehlakalo lesi esithe kwenzakala ezesa sisitshengisa lokuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobugwelegwele. Njalo-ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abezepolitiki njengokwade kutsho ngabanye ukuthi lokho kwenziwa kade ukubotshwa kwabantu kwakugxile kwezepolitiki esabona kubotshwa laba abanye ababengamaminista. Kodwa kuyasitshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathelo lokulwisa indaba yokuntshontsha kumankampani amakhulu la uhulumende.
Isikhulumeli senkampani le umnumzana Fulat Kwasira uthe ebuzwa ukuthi ibhodi ibizazi na ngokungaphathwa kuhle kwemali le ngabaqondisi asebebotshiwe lawa, uphendule esithi akalalutho okwamandle njengoba lolu daba lusacubungulwa. Ukubotshwa kwabaqondisi benkampani kagetsi ezetdc kulandela ukuxotshwa kwebhodi yenkampani ebona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende lemithelo ezimra izolo. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo leMDC lamhla asole umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngokungabi khona kuleli dale ukuzophendula imibuzo ngenyathelo elisanda kuthathwa nguhulumende elokukhuphula umthelo ozabhadalwa ngabantu ngendlela yokulungisa umnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba lokunye obekuhlafunwa, sixoxe lomkhokheli weMDC kuleli dale, uNkosazana Thabita Khumalo.
Liqiniso lilo ngoba sonke siyazi ukuthi iParliament edlulileyo le besinodubo lama-ministers akade bengabuyi eParliament ukuthi baphendule imibuzo. But omunye wangikhona ovele nguye sesixaka kakhulu nguye nalowo finance, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo elizweni esikhangela indaba yemali. So besifuna ukuthi atshele uZulu imibuzo esabekade siyithumiwe ngoZulu, asanelisanga ukuthi senze njalo ngoba kabuyanga.
Kuyini okunye okumqoka ebelikucubungula?
Sihlaza into eziningi, sibuza ngendaba zokuthi indaba yona le yemali anti sesizwile ukuthi kuthe kuyabe sokuthatha ama-percentage athize nxa sesithumezele izimali ngama-eco cash. So uZulu ufuna ukubakwazi ukuthi kanti manje nxa selizathathela yona le imali esehlule ukuthi siyithole emabhenki sesibuya futhi kwi-eco cash yangikhona uhulumende sefika sehle phona futhi khonoko okuyimadlana esingakutholiyo emabhanga. Bafuna ukuthini? So uZulu uthi khona yona leyo mali abayikhipha i-5% yona leyo nxa uthumela nge-eco cash, hayi uZulu uthi hayi kazukazwanani layo lento.
Ungumkhokheli khonapho edale lePhalamende, ungasichazisela ukuthi isikhundla sakho sitshoni njalo sizalincedisa njani njengebandla ukuthi lifeze izinqumo zenu?
Ngu-leader of the house, yimi engikhokhela abameli bePhalamende bebandla lethu. Yonke into abayenzayo ikalidlule kimi ukuthi mbone ukuthi bafeza izinto ezilandelana lokufunwa nguZulu ngaphandle. Njalo ukuba ngu-leader of the house sokunginika amandla ukuthi ngihlale ku-Standing Rules and Orders Committee. I-Standing Rules and Orders Committee umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi iPhalamende ihamba njani, inhlalakahle yama-MPs injani, izisebenzi zePhalamende injani, ama-committees esizafeza sifaka abameli bePhalamende ukwenza ukuthi bacubungule okwenzakalayo phandle ngezinye zezinto esizigangelayo ku-Standing Rules, lokuthi sibe sitshintsha umthetho ophathisa ukuthi iPhalamende isebenze.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umkhokheli webandla leMDC kudale lePhalamende, sixoxelaye eseHarare. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okuchiyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Njalo kulolu hlelo kuzaxoxwa njalo ngezicoco ezatholwa izizalwane zeZimbabwe khonapho eMelika ama-awards. Ngesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uhlangothi olubona ngezokuhlengwa kwabantu engozini lubika ukuthi inani labasebefile ngemva kwengozi yokuzamazama kwamhlaba eyenzakale kulelo lizwe selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili i-1234. Le ingozi ichiye abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 bengaselamizi. Idilizwe ngeyinye njalo ingozi eqhamuke ngemva kweyokuzamazama komhlaba eyetsunami. Umkamongameli welemelika unkosikazi Melania Trump namhlanje wethekelele indawo eyayibuthaniswa izigqili eziyabe sezithengisiwe sezimelele ukuthunyelwa emelika ngemikhumbi eseGhana. Lokhu kwenzakala iqhubeka ngohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika. Njengoba sichilo ngaphambilini lamhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxa lonkosazana Zodwa Ndlovu oseleminyaka elichumi lasithoba minwe mbili ehlala kwele Bilitane.
Mina ngakhula kuhle kakhulu sasinesikhathi sethu ama-90s laphana singabantwana. But kathesi nananzelela ukuthi kulobunzima, abantwana abancane balala bengadlanga kulo dubu, ngisho ubuhlungu akuyenzi vele eZimbabwe lapha. Kubuhlungu kakhulu.
Khona ngapho eBilitane ulemuli yini?
Yes.
Olabantwana abangani?
Abantwana babili.
Aha. Nxa ukhangele ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ubathathe ubuyele labo ekhaya?
Hayi, ngisho. Zonke lokho ekunjalo akulanto esingakhambisela abantwana edubeni lo liya. Siyafisa sibili ukuthi abantwa bethu bazi lapho esaphuma khona le culture, because even abami vele angikhulumi isilungu endlini, ngikhuluma isintu and bayazidlela ukudla kwesintu, bakhulisa isintu. But okubuhlungu khona lokhu ukuthi isikhathi sabo labogogo babo balaso akumnandi vele ukuhlala la siyabazali bakho lezo. So ngitshola ukuthi thina abantwa bethu bamoshakele, baluzile yonke uthando lonke labogogo labokhulu lempilo yethethu. Yethu lapha sebesazi okunye nje kuyidoda kwempilo, sebefunde eminye imithetho ebelungu engaye singayikwanisiwe. Sokukhuzwa yabo sikhuzwa ngapha usesaba ngoba kule mithetho enye ehlukunela lokho esakhula ngakho. So ye kubaba lo mgaba wasimosha kakhulu, wasiphambanisa iy'mpilo zethu. Yebo abantu bayahawukela bethi kumnandi kuye emazweni what, but sometimes ngokukhangela kubuhlungu nxa abazali abanye basela abazali. Iy'hlobo ziyahamba abantu bengakwazi okanye lokho bengalamaphepha.
Akusitshele, siyasizwa abanye besithi nxa ungumuntu wesifazana uhlala emazweni kunzima ukuthi uthole umendo, ikakhulu emazweni afana la khona ngapho kobo UK. Kuliqiniso yini khona?
Akula mendo lapha budi, akula isintu asisekho. Mendo ayithola yena le ama-short time, but akusela mendo.
Kubangelwa yini khona?
Ubuntu bethu abusekho edobha khona lokho okungama-culture khonokho okungaselamizi le mthetho wokuthi sibekwazi ukuthi obaba yinhloko yekhaya akusekho. Labo baba abasezazi labo ukuthi bayini, abanye abafuni ukusebenza baya befuna ukugcinwa njengembuzi. So kunzima, so imende yakhona inzima. Kuthola ukuthi abanye le abantu bathola besebevulelela kakhulu la e-England bayabulalana. Angizange ngizwe kodwa besintwini, but abaleharare babulalana.
Kodwa bayathola yini isikhathi abantu ukuthi baqomane?
Ukuqoma nje zincane. Ukuqoma bayaqoma, but kuqonywane, akusahlonitshwana. Labo baba bethu labo esintu abasakwazi thina ukusigcina njengabomama bethu bakibo ababo. So kunzima. Inkuthola abantu sebobaba bekhaya sebekhala, lithathela kumanigerian akula. Ngoba babhizi bagija utshwala lapho bakhona, bagijima loko kungamakhiwa o loko kungabafazi okunye okungaqondakali.
Khona kodwa kwama-Nigerian lokhu kuliqiniso yini?
Yele kuliqiniso. Kanti anti bobaba bamnyama babe sebekhona lapho eduzane. Abethu babe babhizi besematshwaleni, athanda lokugcina. Abanye ba-right, but sekuthi bonke kanjalo.
Lo ngonkosazana Zodwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBilitane. Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usesebenze nzima ukuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba, kodwa Kusasa kunenge futhi okufanele kwenziwe okukhanga amakampani aziwayo emhlabeni jikelele kwezamabhizimusi. Okunenge asikuzweni kuNtathelizindaba iStudio 7 uBenedict Nhlapho.
Ngokusho kunenge lezalwane zeZimbabwe, ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba lezinye inhlanganiso emhlabeni jikelele bubukeka ngcono kakhulu kulesikhathi obuyikho khona phansi kwahulumende kamnumzana Robert Mugabe. Abaningi bathi kuvunyelwa kwamazwe omhlaba ukuzoqapha ukhetho olusanda kwedlula ukukhulumisana lehlanganiso ye-Commonwealth ukuze iZimbabwe yemukele njalo njengelunga kanye lokuthola inhlanganiso esifana le-European Union lamazwe anjengabo-German kuthiwa alamaqula azobheka amathuba okudlelana leZimbabwe. Ngezinye zempawu ezitshengisa ukuthi uMongameli Mnangagwa usesebenze nzima ekuvuseleleni ubudlelwano lobu. Kodwa-ke incitshi kwezombusazwe umnumzana Gideon Chitanga uthi phezu kwalobu buhle obenziweyo usasekunenge okusafanele kwenziwe singakaboni osomabhizimusi begcwala bephuphuma elizweni.
Umnotho wethu ukhathaza abaningi ikakhulu nxa kukhangelwa ubuningi bezisebenzi zikahulumende. Ukwehluleka kukahulumende ukubhadala izikwelede zakhe ngenye yemigoqo evimbe ukuthi akwelediswe imali yentuthuko. Umnotho wethu kufanele uhlelwe kabutsha ngendlela ekhombisa ukuzinikela ekwakheni isimo esizakwemukeleka emazweni omhlaba.
Le yinto ecizelelwa ngumnumzana Mbuyiseni Moyo, laye uthi bayayibona imizamo kamongameli.
Engikubonayo mina ukuthi indoda leyi isishone yashona phansi phezulu ikhulumisana namanye amazwe, kodwa asikakuboni okubambekayo ngoba nje kulalesi sifo esikhona manje sikhorela. Abantu akhulumisana nabo bahluleke ngisho ukumnikeza ipeni ukuthi sithole usizo kubafowethu abafayo manje.
Esinye isalwane seZimbabwe umnumzana uProfessor Muyambo uthi ukuphoselana inyoka ephilayo nokukhuncelana izidwaba okwenzeka phakathi kwe-MDC Alliance lohulumende kamongameli Mnangagwa ngenye yezinto okufanele ilungiswe ngesiphangiphangi ngoba kuchiya abafuna ukusungula amabhizimusi bengasazi ukuthi kuyiwa phambili loba emuva.
Ukuthi okwamanje mina ngibona ngazathi ilizwe lethu akukalungi lutho, asikalungiseli thina ngaphakathi kwezombangazi umbusazwe kule kuxokozela. Abantu abazwanani, siyaxashana, siyathukana, asiqale silunge sibe thina ngaphakathi.
Umnumzana Gretman Mkhwebu yena uthi uyathokoza ngendlela abeZimbabwe abasemazweni abaphijeka ngayo ngelizwe labo esithi bengekho aluba uhlupho lwabantukazana elizweni lwedlulise amalawulo.
Idiaspora iyazama mpela okusemandleni ngokuthi bathuthukise iZimbabwe. Uyazibonela nawe nje ukuthi bayazama ngayo yonke imizamo abanayo ukuthi basebenzele ilizwe nometha izinto zingakazinzi kahle. Ukuthi uma ngaba yonke into seyihleleke kahle kuyakhombisa ukuthi khona okuningi abasezokwenza bekwenzela eZimbabwe. Khona kwabalakho laba bazama ukuthi baphosele eZimbabwe.
Kukhona-ke abanye bathi kudingeka uhulumende abaphe amathuba angcono abangaphandle laba ukuze basibone isizathu sokuyahlanyela imali yabo ekhaya. Abanye bathi kudingeka uhulumende aqinise isandla ekubupheni bonke abaphatheka kunkohlakalo okungenye yezinto ekhanga kakhulu abafuna kuzosungula amabhizimusi elizweni. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abaphila lobugoga edolobheni leGwanda sebekhuthaze umanisipala ukuthi akhumbule amalungelo abo lapho kuhlelwa uluhlu lwendleko kamanisipala waleli dolobho i-budget yomnyaka ozayo ka-2019. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangene lomhlangano oqhutshelwe emahofisini kamanisipala bakhala ngokuthi ezinye izakhiwo ezisetshenziswa ngoZulu kazilungelanga ukusetshenziswa ngabaphila lobugoga, kungakho umasipala kumele afake imali eceleni ukuze lezi zakhiwo zilungisiswe zisetshenziswe yiloba ngubani. Umnumzana Peter Zulu ngomunye walabo abangene lomhlangano.
Kumele kube lezindlu lama-toilets kuzo zonke indawo, especially abahamba ama-wheelchair. Labantu abagogekileyo isikhathi asinanzwa ekuqatshweni lapha kube lathi siqatshwe. Ubone abantu abagogekileyo abaningi begcina besehluleka ukubhadala. zokuswela imisebenzi yokuthi khona imali kumele imali yakhona ibe phansi kubhajethi yona le. Sithola amastensi, sithola izindlu.
Amazwi akhe agcizelelwe nguNkosazana Gladys Mpofu.
Sibe sicela i-renovation ye-wall ye-Jawanda Hall. Ezangena okugekileyo angene le-wheelchair kumbuyenzane abe ngene. Kathesi leyo uyathi uyangena ilama steps uzaba isigoga kathu sewile. Ayiyenzi.
UNkosazana Sithembile Ndlovu othi umasipala kumele afake imali eceleni yokukhipha impompo ezindala ezihambisa ingcekeza efaka ezintsha ngoba sesigugile njalo zihlezi zidubuka.
Sile eselokitshini vele ihlezi njalo kumba ilungiseki kumbi injana sikwazi. Ihlezi njalo intuntuzi kube khona eGeneva nxa behlokoza ngale kudabuka komunye umakhelwane wethu ngapha. La uhlezi esebhophomo. Akuvumi abantwana esilabo bona baba disabled badlala besiyakhwampha asazona la ama pipes kumbe kawakho vele khona pe counseling akusayenzi impukane abantwana ikorela.
UNkosazana Gertrude Nyathelo umntwana ophila nobugoga uDumas Pala kumela yakhe ukutsha izindlu zelokitshini elidala leGwanda ngoba zilakho ukudilika ilobanini ngenxa yezulu.
So ezitina zisala zingaphandle so ziya ziyabe zigumuzeke so sokugubhekile njengeyami yona vele inganxanye ngapha vele isemoyeni siyingozi esengiyikhangela ukuthi mina lo mntwana ongumdisable so yathanda ngaphana ubeleke ehlezi khona phana unika amagabagaba epheka so senze sapho ukuthi nxasesikhathi anytime yakwanisa ukumwela kube ngenye ingozi futhi.
UNkosazana Sabi Thembo ukuthaze umasipala ukuthi asungule inhlelo esizathuthukisa impilo zalabo abaphila lobugoga kuleli dolobho.
Cela i-council yenze ama-projects ukuthi kwehliswe ukungasebenzi. Even abagogekileyo labo they can afford ukuthi bazuze izinto ezingakwanisa ukuthi bazenze bona le ma-projects. Ngaba ngama-projects okwenza ama-mushroom, kube ama-projects okufunya inkukhu, ama-projects kwesinye isikhathi angaphakamisa. Sibone ukuthi ingqubela phambili yangaphi.
Umasipala wedolobho leGwanda kule viki usungule uhlelo lokuhlangana lezakhamizi ukuze azo lokho izakhamizi ezifuna zikwenzelwe ngucouncil amkhethayo ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulesizalwane seZimbabwe esithi uhulumende kesule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhalekhukhwini lobulembu be-internet osekhwezelo lo udaba emthethwandaba ngoba esithi lo mthelo wephula isisekelo sombuso. Kubotshwa iziphathamandla ezimbili zenkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company zisetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wenkohlakalo. Kuhlelo zethu lapho esicubungula kusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende sikhangele ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.